siyabonga jonga lo Chris lichona njani sapho leZimbabwe ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 ngozibandlela 2015 silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo nguntungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
But manje u mainline wasenda ukulokhoza u postman. U postman lo is threatening us. He's not even engaging with the driver, siyabona. Wasenda ulokhoza u postman no Stephen Foster from Balloon. Vele lo muntu lo from Balloon asmast him.
Imota ezinkulu ezithwala impahla ezedlula amachumi amahlanu ezenkampani ye-Mainline Freight Company zimisiwe eChirundwe eBeitbridge leHarare abachayeli besala ukusebenza.
Sikhale ukuthi amele sibili izifo lezi zifo zabantu basebelele. So-ke njalo siyananzela ukuthi usekwakhona egwanda ngale kule-weekend siyeza ukuthi ekhonapho ebhoda kubulawa ihlangana labantu lapha nalaphayana. So la njengezakhamisi bona ngathi kuqakathekile ukuthi ke sihlanganisane amehlo layo ke siqobela ikakhulu ngesifo esihlangana lazo.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ithi ilungiselela ukuhlangana lomsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko ukuthi ixoxisane laye ngenjongo yokulungisisa okuhluphayo kuleli dolobho.
Izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa bezitshengisela edolobheni eJohannesburg ngempelaviki sikhonona ngodlakela lokuthathwa kwempahla izitolo zakwamanye amazwe oluqhamuke elokishini leSoweto ngeviki ephelileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Imota ezinkulu ezithwala impahla ezedlula amachumi amahlanu zenkampani ye-Mainline Freight Company zimisiwe eChirundwe Beitbridge leHarare abachayeli besala ukusebenza. Abachayeli bemba phansi besithi kababuyeli emsebenzini ngaphandle kokuthi zilungisiswe izikhalazo zabo. Intathe izindaba yethu uMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igqwetha elimela inkampani ye-Mainline Freight Company kulolu daba eZimbabwe, uMnumzana Paul Tariro Machiridza, uthi leso senzo sabachayeli asikho emthethweni, ngakho kumele baphindele emsebenzini kulandelwa isinqumo esithethwe lidale le-Labour Court kwele South Africa ngolwesihlanu. Isikhulumeli salaba bachayeli esingathandanga kubethwa ngegama siveze ukuba bona kabayi kubuyela emsebenzini aze asuswe umqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi u-Operations Manager uMnumzana Chris Healy ngoba elobandlululo. UHealy ubekwa umlando wokusebenzisa ulimi olungalunganga olobandlululo kuzisebenzi kakhulukazi ezichayela izimota eziphuma lempahla ukuya kwamanye amazwe iningi labo abayizizalwane zeZimbabwe.
Uyabona in 2012 iLabour Court yase South Africa eDurban beke kune lokhuza icala le language arrest kwama drivers and ama drivers icala le language arrest kwama drivers and ama drivers awina icala lelo kuthi i-Mainline ifanele ikhokhele i-basic ne overtime but from 2012 up to now abangakayi implement irule he offer time and basic. Manje lo mlungu lo uChris Healy is a racist. Akwazi ukukhuluma nama driver kahle. Uyathola ukuthi kune driver une problem. Uyazama ukukhuluma naye but he got no time to listen to the driver.
Sengeza njalo lesi sikhulumeli ukuba kunje baphathwa ngohlukeneyo abangayisizo zizalwane ze South Africa.
Maba ngafuni ukukhuluma nathi. It's fine. Abasinikeza imali yethu sihambe ekhaya. Sibanikeze amakey abo. I-Mainline yasenda ama-representative ayo lana eZimbabwe, but ama-representative like they are forcing us ukuthi sicubeke nomsebenzi singakakhulumi nabo because thina sinama-grievance ethu. Sifanele siyatshele ku-operations. But manje u-Mainline wasekuza u-postman. U-postman lo is threatening us. He's not even engaging with the driver, siyabona. Wasenda u-postman no Stephen Foster from Balloon. Vele lo muntu lo from Balloon asmast him because thina sisebenza le mainline. Even ngakutshengisa i-payslip yami ibhalwe ukuthi mainline. Manje lo muntu lo uthi Chris Foster uphuma kuphi? Asimasti, but they are forcing us ukuthi siqhubeke nemsebenzi.
Umqondisi obona ngezisebenzi kule inkampani eSouth Africa, umnumzana Paul Sandman, uveze ukuba akakhululekanga ukupha umbono wakhe ngesikhathi ekhulumisana le Studio 7 ecingweni. Kube ngesifanayo la kumnumzana Chris Healy owetheswa umlando wokuba lobandlululo. Esinye salezi ziphathamandla ze Mainline Freight Company, umnumzana James McKenzie, uveze ukuba ukuma kokuhanjiswa kwempahla selokhu laba bachayeli baqala ukukhalala umsebenzi sekubangele umonakalo omkhulu wokulahlekelwa imali kwenkampani yakhe. Kunje uthi uMackenzie imota yinye isibangele ukuthi balahlekelwe ngamarandi aphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kwezingamakhulu ayisikhombisa ngelanga. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa bese kule mibiko ethi iziphathamandla zehofisi kamsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa bese zilubhekise lapho okuphakwe khona ezinye zalezi zimota eHarare ukuyahlangana namagqwetha amela linkampani eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhathazwa ikuguqulwa kwelanga leholo lazo osokuyinhlala yenza. Uhulumende wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi abakubutho lamapolisa sebezahola kumalanga aphakathi kukamhlaka 12 lomhlaka 16 kuthi ababalisi bona bathole iholo phakathi kukamhlaka 24 lomhlaka 28. Izisebenzi zithi lokhu sokwenze impilo yazo yabanzima ngoba sesihluleka ukuhlela impilo yazo ngemfanelo. Umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU kobulawayo umnumzana Phezi Mcijo utshele iStudio 7 ukuthi bahlangana lezisebenzi kundawo zonke zelizwe bekhulumisana ngamacebo angenziwa ukulungisisa lolu daba.
Ke akusiphathi kahle thina njengesisebenzi. Sethemba uhulumende into aza ilungisisa ngesiphangiphangi ngoba kudala ukuthi izisebenzi khanye zingashazi ukuthi khona vele kwenzakalani. Kuyadala ukuthi lezi muli kungaze kwaba khona ukuthula ezimulini ngoba labo ababe bekhangelela ukuthi benzelwe akufanele ukuthi bakwenzelwe ngeholo ngesikhathi esifaneleyo kukhanye kungasayenzakali. Sithi thina njengabantwana besikolo njengoba inyanga inje khathesi siyazi ukuthi abazali abaningi babengakabhadali i-school fees, abanye mhlawumbe babebebolekile. Kuba nzima ukuthi-ke umuntu nxa uthewena nza kunika mhlaka 21 kumbe mhlaka 22 kube sokuthiwa hhayi ilanga lokuhola selidluliselwe phambili. Khonokho kuyadala ukuthi izinto zingahlaliseki kahle. Sethemba uhulumende uza kulungisisa kahle ngoba sikhangelela ukuthi izinto zihlaliseke. Iminyaka nxa uqalisa kanje uqale kahle, hhayi uqale kungaqedakali ukuthi kwenzakalayo. Khonokho akusiphathi kahle njengesisebenzi.
Manje njengesisebenzi kukhona yini amanyathelo eliwakhangelele ukuthi lizawathatha ukwenzela ukuthi lilungisise lolu daba?
Indaba yezisebenzi ilungiswa yizo izisebenzi, njalo amanyathelo okuyabe kufanele ukuthi athathwe yizo izisebenzi eziphuma lawo emihlanganweni eziyabe zithe zayenza. Njengomnyaka uqala kanje kukhangelelwe-ke ukuthi lapho izisebenzi eziyahlangana khona zikhuluma ngodaba olufana lalolu ziphume-ke lembono ofanele ukuthi igcwaliswe ukuze umkhakhi onguhulumende azi ukuthi izisebenzi akuziphathi kahle indlela lale aseyisebenzisa yokuba nika ngayiholo ngama ngesuku ezingaziwayo. Uhulumende phela ukhangelela ukuthi ngalabo bonke abaqhathi bakhangela kuye, bafunda kuye. Sifundo bani asinika abaqhathi kakhulu laba bemizi? Kusho ukuthi batshengisa labo ukuthi baza kwenza abakufunayo ngesikhathi abasifunayo. Ngakho-ke njengezisebenzi sithi thina hayi lapho izisebenzi eziyahlangana khona ziphume le mbono ezizayisebenzisa ukuthi zitshele uhulumende ukuthi hhayi lokhu akusiphathi kudala ingxabano.
Umnumzana Phezi Mcijo ngumkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ithi ilungiselela ukuhlangana lomsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko ukuthi ixoxisane laye ngenjongo yokulungisa okuhluphayo kuleli dolobho okugoqela ukuswelakala kwamanzi kanye lokuvalwa kwamafekthali. Isiphathamandla salenhlanganiso njalo isiphathamandla senhlanganiso yebona amalungelo ezisebenza eZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Ambrose Sibindi uthi iningi lezakhamizi aliphathekanga emhlanganweni kaMnumzana Mphoko izolo ngoba licabanga ukuthi uhlangana lamalunga ebandla lakhe lezanu PF kuphela. UMnumzana Sibindi uchasisa okuningi ngalolu daba.
Sinanzelela ukuthi thina nge-Unit Accord ka-1987 webelokhu imile kumbayikami and ngasinanzela sibona ngathi wabumpoko nguyovele ngapha kusayidi yezaphu and ngasikhuluma ngezaphu akula mbuzo sonke siyakwazi ukubana izaphu yayigxile ikakhulu kule region emathepheleleni. Sikhayela ukuthi amele sibile izimvo lezi zifiso zabantu bathepheleleni. So-ke njalo siyananzela ukuthi osekwathi wakhona egwanda ngale kule weekend siyezwa ukuthi ekhona apha ebhoda kubulawa ihlangana labantu lapha nalaphayana. So la njengezakhamisi sibona ngathi kuqakathekile ukuthi ke sihlanganisane amehlo layo ke sixoke layo ikakhulu ngesuku esihlangana lazo ikakhulu i-industry evalwa zonyesuku abantu becotsha imisebenzi. Yikho esifenti ke sikhulumisane layo isizwe ukuthi engenzani ngakho.
Ukhulumile ngakho ukuthi uzananzelela ukuthi usebenza nzima ama-factory la avulwe abantu bezuze imisebenzi lo mnotho welizwe ukhule. Libona ingane ngakwenza lokho?
Asoze sithi thina engakwenza ngoba sizakwenza singakazi sixoxisane layo. Kodwa thina siyakhola ukuthi i-ofisi liyayibambileyo i-ofisi liyane singathi thina i-ofisi kazulu ukuthiwa i-public office ngesikhiwa. Iholo alitholayo lawo kwakwenzayo yimali esuke ebantwini nale abantu abasebenzayo i-income tax yabantu abavat. So ngokunjalo silo mlando ukuthi ngaleyo ndlela sibone sixoxisana layo ukuthi ke simtshengise usuku esilayo lapha kobulawayo. Ukhuluma kande kathesi abantu bahambile besiye ekhizimusini abanye ukuthi bazavula ama-sectary kubo-February siyaphela abanye abalama-date. So ngokunjalo kufanele simtshengise intubo lezo ke sibone ukuthi kanti yena vele uyini akubambileyo lamacebo bantu avuselele lezo nhlupho.
Okunye ke okuyikho okuhlupha kakhulu edolobheni lakobulawayo elingathanda ukuthi lixoxisane la ingakho
ungananzeli idorobho leli lohlupho lamanzi. Sikhuluma kanje kuyizulu lingaze line kodwa still abantu bakuhlala bekulana amanzi alinganisiweyo ngesikhiwo kuthiwa i-water ration. So ke silo hlupho lokuthi thina kuhlala kukhulunywa ngezambezo saproject esikholwa ukuthi yiyo impendulo yokuthi lapha kobulawayo senezobana sithola amanzi esiwatholayo engagavunwa. Njalo siyakukhola ukuthi kungaze kube la manzi engxenye abanye abantu abale mali bengabuya lapha bezofisa ukubana balethe imali zabo bavula ama-factory lo kuthiwa i-investment. So ke ngokunjalo into okufanele sixoxisane la ukuthi baba vice president Mphoko usungenile kule ndaba ekade yakhulunywayo lapha eZambezi Water Project. Kambe wena ulamacebo bani ukuthi lelo phupho liphumelele? Ngoba sesesikhuluma ngento eyodwa ngokuphela ingaphumele kodwa abantu bedubeka. Njalo sikhole ukuthi futhi ngale ni project ingaphumela isoze kuphela ingethaba izakhamizi zakobulawayo. Kodwa ke bathi kaloku okuthiwa kuzaba lolu hlalo oluzafa khonale eshagane zomkwabulawayo okuthiwa i-Green Belt ukuthi abantu bonke abakulesi sigaba bazabhenefita ngama-irrigation landline. So leyo ndaba sayithatha siyise kuye ke sibone ukuthi kanti yena uvele uleyo lamacebo bani ukuthi leyo nto iphumelele.
Lo Mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso ye-Election Resource Center engenye inhlanganiso zeZimbabwe ezibone ngokuqhutshwa kokhetho lweZambia ithi kuningi okungafundwa lugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission kundlela ukhetho lweZambia oluqhutshwe ngayo. UMnumzana Edgar Lungu owebandla elibusayo nguye onqobileyo kulolu khetho njalo lanxa abamabandla aphikisayo bebekhonona bavumile ukuthi banqotshiwe njalo ukhetho belikhululekile. namhla uLongo ukhethe unkosikazi Inonge Wina ukuba ngumsekeli wakhe. Okungokwakuqala ukuthi umsekeli kamongameli wele Zambia abe ngowesifazana. I-Election Resource Center ithi i-Electoral Commission of Zambia iqhube ukhetho lolu kuhle njalo uludlu lwe-voters roll luphiwe amabandla abencintisa kusalesikhathi. Kube lokutshengisela kwele Zambia abasekeli bebandla eliphikisayo besola uMongameli Mugabe besithi sokuyisikhathi sokuthi achiye umbuso. Kunsukwana ezilandelayo uMugabe uzathatha isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo we-African Union. Siqhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi kuyini okungafundwa ilizwe leZimbabwe kukhetho leZambia.
Ngibona ngani mina esingakufunda kulokhu ukuthi abantu beZimbabwe baqala ukuba kwazi njalo bakunandzelela ukuthi vele ezombusazwe yazenziwa ngokulwisana kumbe ngobudlwangudlwangu ziyakwanisa njalo kuyenelise ukuthi zisetshenzwe kuhle kungela kulwisana njalo loba kulizwe leAfrika khonokho kwenza ukuthi abantu basebenze kulokuthula. Mbona ngani iqiniso lenelo lokuthi iZambia ingcelelane lathi njalo iseduze kangako izenza ukuthi abantu bananzele ukuthi hayi kathi vele kubangwani njalo ukuze kube nini kuthiwa nxa kusenze zombusazwe ngaso sonke isikhathi kufanele kulwiwe.
Sibone kusibalo kutshengisela eZambia abanye abasekeli bebandla eliphikisayo besola uMongameli Mugabe. Ulubone njani lolota?
Ngibonani mina lokhu kusuka kugcizelele khonoku ukuthi phela abanye abantu kuze ngazele eAfrika lamanye amazwe asebona uPresident Mugabe njengomuntu ongcolisa indaba zokhetho kumbe singathi indaba zombusazwe ukuthi nxa kuyikuthi esuke wabakhona kumbe wabonakala ngaleso sikhathi usuka enza ukuthi abasebenza kwezokhetho bacabanga ukuthi hayi kuje ukuthi akusa umphumela yangkhona ngeke bisathembeka.
Yena uMugabe okhangelelwe ukuba ngomgcinisihlalo weAfrican Union kunsukwana ezilandelayo otheni ngalokho.
Ngibona ngani mina kungani kuzima kakhulu ukuthi abantu bakhangele iAfrican Union ngendlela enhle kumbe bayibona isibayibona isenelisa uphatha imisebenzi emihle kuze kaze leAfrika ngesikhathi uPresident Mugabe engumgcinisalo njengoba sibonile kweZambia ukuthi bakhona abanye abantu abambona njengomuntu ongcolise zombusazi kumbe esingathi ngezokhetho kuzawazima kakhulu ukuthi lanxa kwenzakala ukhetho kwenye indawo iAfrican Union ibe iphathekile abantu basike bakhona ukuthi kusetshenzwe ngendlela eqondileyo.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwele Bhilithane.
Ngokusenjalo inhlanganiso esizimeleyo ezivele emazweni angamalunga inhlanganiso yomanyano wamazwe akuzwekazi labensundu ye-African Union lamhlanje ziveze ukukhathazeka ngodaba lokuthi uMongameli Robert Mugabe weZimbabwe nguye osezathatha intambo zokukhokhela i-AU. Lokho kwenzakale ngemva kokugqitshwa komhlangano owenzelwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia ngalintambama. Bekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba ongenwe intathelizindaba e-Studio 7 uSandra Nyaira, abenhlanganiso lezi bathe bafuna i-AU ikhethe umuntu ohlonipha ilungelo loluntu, imithetho kanye lombuso okhululekileyo elizweni lakhe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukhetho lweZambia oluqhutshwe ngeviki edluleyo.
Ukuthi uphatheke lawe kulolu daba, thumela i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Isizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa bezitshengisela eJohannesburg ngempela viki zikhonona ngodlakela lokuthathwa kwempahla ezitolo zabakwamanye amazwe oluqhamuke elokitshini leSoweto ngeviki ephelileyo. Ukutshengisela lokhu kwenzeka ngesikhathi lapho sekufe abantu abayisithupha kulolu dlakela, kukanti abakwamanye amazwe laba basola amapholisa ngokwehluleka ukubavikela. Intathe izindaba ethu Benedictine Hlapho sipha lolu daba ekhona le eJohannesburg kwele South Africa.
Sakuthathelwa impahla izitolo zezalwane zakwamanye amazwe ezedlula ikhulu lamachumi amabili, kwabulawa abantu abayisithupha, kwabotshwa abafika amakhulu amabili kudlakela olubhekiswe kuzitolo zezalwane zakwamanye amazwe oluqhamuke elokishini leSoweto ngeviki ephelileyo. Lokhu yikho okubangele abakwamanye amazwe ukuthi bangene ezitaladeni zeGoli ngempela viki besithi kumiswe lobu bugebenga. Ukuthathwa ngodliwe empahla ezitolo zabakwamanye amazwe sekuchazwe ngabaningi njengempi yokucwasana ngobuzwe. Khona ke kuqalwe izalwane zakwele South Africa ngemva kokuba isizalwane seSomalia sidubule sabulala umfanyana kwele South Africa oleminyaka elichumilane uSiphiwe Mahori ngoba kuthiwa ubeyingxenye labo abebezama ukuntshontsha esitolo sakhe. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Association umnumzana Mark Bafu onguye obekhokhela ukutshengisela kwezalwane zakwamanye amazwe eJohannesburg uthi bafuna lodlakela lumiswe lungakamemetheki ilizwe lonke. Kwele South Africa lazo zibe ingxenye yalokhu kutshengisela. Omunye wabo nkosazana Felicity Ngwenya yena uthi phansi ngomkhuba wokucwasana ngobuzwe.
Felicity, thina sifubambana ezi community isibe yi-one, kungabi khona ukuxabana. Awukho right ukuthi ushaye omunye umuntu umbulale futhi. Ngithi kumele sibambane ukustotsha lolu dlame ngoba laba abantu nabo balungele ukuthi babe lana as much as nathi silungele ukuthi sibe ngaphandle. Masiya ngaphandle bona beshaya sofila kanjalo. So kumele sibambane sonke sibe yi-one.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Joseph Ncube yena uthi abakucelayo nje ikuthula lokuhlalisana.
Sizama ukukhankasa ukuthi khona philisana okuhle, ikuthandana, nokuyakhelana, nokuzwana. Mawukungela ukuzwanana ukuhlalwe phansi ukukhulunywa xoxiswa.
Kende into esisubuhlungu ukuthi lamapolice abengani ayafulathela makusenzakala into ezinjalo. And lapho esiyabe sibhekele kona ukuthi amapolice abe yiwancedisa abantu bona basuka bafulathela.
Uhulumende weSouth Africa laye usephume obala esola ukuthathwa kwempahla ezitolo zabakwamanye amazwe. Umnumzana Sihlwele Mnyeke ongukansela edolobheni leGoli uthi ukuthathwa kwempahla lokhu yikuganga ungasoke kwekelwe kuqhubeka.
Sithi ngokunjalo siyayi discourage lokhu sikubizwa ngokuthi xenophobia ngoba bonke umuntu omnyama iAfrica ibelonga kuye. Kungokunjalo ngoba iSouth Africa iso South Africa wonke umuntu omnyama futhi ibelonga kuye.
Ngusenjalo imfa yabantu abayisithupha ngesikhathi saludlakela kukhanya isiyethu se abakwamanye amazwe abaningi njengoba ibakhumbuza udlakela lokucwasana ngobuzwe olutshe abantu abangamachumi ayisithupha befile ngo-2008 kwathi zinkulungwane zabaleka emakhaya azo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Iqembu leHighlanders libe lomhlangano walo oyenziwa minyaka yonke ngesonto lapho isinqumo sokuba owake waba ngumgcini sihlalo waleli qembu uErnest Maphepha Spanda engavunyelwa ukuphatheka kukhetho oluza kuba khona ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja samukelwe ngabalandeli lobanje kuke kwaba lokuphikisana okukhulu, kubika uJoseph Njanji.
Umhlangano weqembu leHighlanders ungenwe ngabantu abafika phose amakhulu amathathu abagoqela labo abangamalunga apheleleyo ngoba bebhadele imfanelo edingakalayo yinkokheli yeqembu kanye lentatheli izindaba. Indaba ebesegudwini ngezihlanganiso yokumiswa kwe-Ernest Maphepha Sibanda ukungena kukhetho lokudinga umgcini sihlalo omutsha ekuqaleni kwenyanga ezayo. Okungemukeli kweqembu leHighlanders ibhasi elivela kwinkampani yenyarazo kanye lesimo sesikhwama seqembu sona esingamanga kuhle. Kuthe ngemva kokuba abalandeli becele incazelo phezu kokuba kungani okaSpanda evalelwe phandle okhulumela iqula elibona ngokhetho okuqembu leHighlanders uLuke Mkandla wachaza ukuba lesi sinqumo senziwe ngoba kuqakathekile ukuvikela isimo seqembu.
Awu ukhulumile kwa-chairman ku-speech yakhe ngizwile madoda kuningi at stake la okungasiphambanisa asila mali siyafuna lokuthi sidinga ama sponsors abe lehlabele ama sponsors kodwa sesibona indoda lele sici uza kwenza singithwe lapha ngonekini mbija senzele iHighlander senzele bana sizondi bana silandele iconstitution we authority. I'm sorry, another woman. How would you feel if we say, all right, come then, and the next week, our sponsor,
phezu kwebhasi lenyaratso umgcinihlalo weqembu Peter Dube uchaze ube ungamukeli kwabo leli bhasi kusuka ekwesabeleni kwabo babengaphoxa inhlanganiso yebhanki ABC yona yiyo ebapha usekelo lwemali. UDube uqhubekele phambili wachaza ukuba ibhasi okwathiwa leli qembu lizancediswa ngu-Retired Colonel Chinga Dube ukulithenga selithengiwe, okuyinto uChinga la yayitshele umhlangano ngesikhathi esephiwe ithuba.
Sesifikile esikhathini sokuthi sesesayizuza ibhasi. Isibhadalelwe. The cheapest we could get was about 40,000. So they sent a trailer or treasure out there. That one is across the border, the Panana, Canada, the equipment that goes back. It has got a civil in Pazi Akona, Mso Wakona, Pai Mako Polo, Mso Wama Pasa Kunide Wakona.
Esesethula umbiko wakhe phezu kwesimo sesikhwama seqembu umphathingcebo uJerris Banda uthe isikweletu seqembu le-Highlanders sesikhule safika ku-$651,901 ngemva kokulahlekelwa yimali engange-$65,657 ngo-2014. Ebuzwa ukuba yiphi imizamo esiyenziwe liqembu yokuqeda lesi sikweletu, umphathingcebo uSbanda uthe lokhu kungenzeka nxa abalandeli bengaphathisa iqembu ngokufaka imali zabo ukuthi labadlali kanye labaqeqetshi abakweledwa liqembu balixolele bathi lingasabhadali kumbe libhadale ingxenye njengalokhu kwenziwe ngumkhuphali Masuku. Ngensonto ezayo-ke uPeter Dube uzabuyela esikhundleni sokuba ngumgcinisihlalo ukuthi uNjabulo Bhangu, uPilate Mahlangu, uInnocent Batsani Ncube, uDonald Ndebele kanye lo-Emmet Ndlovu bazancintisana bebanga isikhundla sokuba ngunobhala jikelele, ikanti uFaith Slandulo Dube, uWisdom Mabhena, Charles Moyo kanye loHlopha Zingano bazalwela isikhundla selunga lekomiti. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwe kwamanye amazwe. Emidlalweni yokudinga intshantsho zezwekazi lase-Afrika, amaqembu amele amazwe athele Congo Brazzaville lele Equatorial Guinea asefinyelele kusigaba se-quarter final yalo mncintiswano ngemva kwemidlalo edlalwe ngensonto. Okumangalisa ngalempumela yikuba omabili lawa maqembu anqobe kwisibaya sika-Group A ayengaphumelelanga ukuyadlala kuma-finals alo mncintiswano asengena ngemva kokuba ele Morocco seliyale ukuqoqa lemidlalo leli thuba laseliphiwa i-Equatorial Guinea. Kwathi ele Congo lingene ngemva kokuba sekutholakale ukuba iqembu elimela ilizwe le-Uranda elalithole leli thuba lalisebenzise umdlali olamaphepha angaqondanga emidlalweni yalo. Imidlalo iqhubekela phambili namhla kwisibaya sika-Group B, njalo imidlalo egoqela amazwe athele Cape Verde lona elidlala lele Zambia, kuthi ele Democratic Republic of Congo lizadibana lele Tunisia, njalo yonke le midlalo yokugcina ezibaya isidlalwa ngesikhathi esifanayo. Ngiyimelesile 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umdlalo weAFCON odlalwayo kathesi sikhuluma nje phakathi kweTunisia leCote d'Ivoire ngutshikilo bhanqa 0-0, njalo amaqembu amabili la sedlale imizuzu esingathi ingamachumi amabili la sishiyagalombili. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Imota ezinkulu ezithwala impahla ezedlula amachumi amahlanu zenkampani ye-Mainline Freight Company zimisiwe eChirundu bayipreshi leHarare yabatshayeli besala ukusebenza.
Isikhathi kasavume isihlobo esithandekayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.